Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 16 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alinga lichona njani izilukani ndaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngoChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Izulu siyasilithole elihle kodwa lonyaka izulu liphuzile abantu abaningi bevele sebefaka izinhlanyelo phansi njalo nxa lisina kunje nje izulu lelane lokuthi asikwazi ukuthi liphela nini ukuthi abantu bangahlanyela bakhangelele ukuthi bona bangathola isivuno esihle.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi siqhelisa uhlelo lwayo lokwabela abalambayo ukudla eZimbabwe.
NjengeBulawayo Progressive Residents Association siyalwamukela uhlelo lwe-City Council lolu olokudevelopha iGodini Terminus lapho sokwakhiwa khona imall. NjengeBupra silesifiso sokuthi iproject le izaletha imisebenzi ebantwini bakithi.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okwakha indawo yamavinkili esilindweni samakhombi eGodini koBulawayo imall. Kuvulwa umngcele wesine phakathi kweZimbabwe leBotswana sekwamukelwe ngenjabulo izihambi ezithi zona inyathelo leli liza kwehlisa ukuminyana emngceleni wePlum Tree. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi siqhelisa uhlelo lwayo lokwabela abalambayo ukudla eZimbabwe ngoba uZulu ebhekane lendlala embi. Embikweni wethulwe lamhlanje inhlanganiso le ithi lanxa uhlelo lolube lumelele ucine kulinyanga isiza qhubeka ngalo incedisa abalambayo ukuze kuyefika umnyaka ozayo. Okwamanje inhlanganiso le iphathisa abalambayo labampofu abangu 730,000 ngokudla lemali. Uhulumende wazise izolo ukuthi inani labadinga uncedo lokudla selikhwele lisuka kuzigidi ezintathu lafika kuzigidi ezine i-4 million. Umeli wesigaba senkayi South edalele ePhelamende umnumzana Bednico Bebe onguwe MTCT uthi lihle inyathelo le-WFP kodwa uthi kumele iphangise ifike endaweni zonke zelizwe ngoba abantu bayalamba.
Izulu siyasilithole elihle kodwa lonyaka izulu liphuzile abantu abaningi bevele sebefaka izinhlanyelo phansi njalo nxa lisina kunje nje izulu lelane lokuthi asikwazi ukuthi liphela nini ukuthi abantu bangahlanyela bakhangelele ukuthi bona bangathola isivuno esihle. Kukhona nje okuncane okwenzakalayo okwenziwa kakhulu-ke ngabantu bezanu kodwa hhayi engingakutsho ukuthi ke abamapolisa nabesibutho laba hayi okwakathe sebengakahlupha abantu sibili abantu abangani bafuna ukuhlupha ngendaba zokuthi bakhetha abantu ekudleni ke yilabo abasupporta iZanu PF. Kulesigaba engike ngasizwa esigabeni ukuthi kona ke uchairman weZanu PF ku district ke uke wezwakala esithi ke hayi abantu beMDC abanganikwa ke ukudla kwe-social welfare kuyenikwa kunikwe abezanu kuphela ngoba lokho kudla kungokwezanu. Kuyinto embi, into etshengisa ukuthi lowo muntu ulenhliziyo embi, inhliziyo yokuloya ngoba even esintwini sakithi umuntu kancitshwa ukudla isihambi silesisu esincane esingakophonjwana lembuzi.
I-World Food Program yazise namuhla ukuthi sizaqhelisa uhlelo lwayo lokwabela abalambayo ukudla umnyaka uze uyephela njalo abanye ngabayabe benikwa imali. Khona ngapho enkayi selikubonile yini lokho?
I-assessment yangkhona isifikile ke esigabeni iyenzakala ke ukuthi kutshengisa ukuthi ke bazanika kanjani okwemali ke ngathi ke bekuluhlelo okungani kade luvele lukhona lusenziwa iWorld Vision lanxa be lusenziwa iWorld Vision ke ngesikilulo lokho esithi small scale kutsho ukuthi ngezindlela balubone luhlelo oluphumelelayo ke yikho soluza ukuthi ke iWorld Food Program nxa sibuya iyengezeleleke kulolu hlelo. Okwesibili mbona engani abakwenzelayo ukuthi ungakhangelisisa kathesi ke akukho indlala yakathesi yiyane ukuthi abanye ayisikuthi bonke abantu bazakufa ole mali esandleni ungahamba ke kuma shop ngibe ngithi kuma vinkili la sibiza ama vinkili asemakhaya ke impupu uyayithola emavinkilini akufanani leminyaka ledlule lapho kodwa ufica khona ukuthi emavinkilini kakula lezi mpupu okuthola evikili liyithisha kuphela lo nyaka ke kunganeno ke that's why ukuthi uthi bekhangela ukuthi ke kuba lulu ukuthi labo babone ngani ba responsible bangabanika imali babanike imali baye emavinkilini bayethenga bese kusike labo ababonakala ukuthi hayi mhlawumbe lezi lendlela zokuthi bathole imali kazitholakali yibo ke abazalandwa ke baphiwe lokho kudla ke kuyikudla kuphelele.
Alo ke ngumnumzana Bed Nico Bebe ummeli wenkai South etale le parliament. Ikhansile yedolobho lakwaBulawayo isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okwakha indawo yamavinkile esilindweni samakhombi egodini kwaBulawayo iMall. Lapho okulabasebenzela khona abedlula inkulungwane lengxenye osekubangele ukuxokozela ngokuphazamiseka komsebenzi wabaphila ngokuthengisa. Umpumelelo Moyo intathelenze indaba yeStudio 7 usipha loludaba ngokugcweleyo ekhona le kobulawayo.
Umnumzana Themba Machekano othengisela egodini uthi udaba lokwakhiwa kwendawo yamavinkili eyemall ludaba abalubala kumaphephandaba njalo iCouncil yakobulawayo ayikacaci kibo ukuba izakwakha ngoba inengi labantu abathengisayo sebaphiwa indawo zokusebenzela emkambo yembida lasegcekeni eliphakathi laphakathi kwemakhosi leHighlanders Club.
Sina lapha egodini abasitshelanga exactly ukuthi igodi liyavalwa kodwa sizwa ngelikabantu abanye phakathi kwethu kwampasi applyela izitend wathiwa siyakuya ngale market mina njengami ngabhadala ngale market kodwa uthi ngiyengena ngathi ezikunzima abanye abakhona ngale market bathi bona akuyenzi ukuthi basuke lathi kumele siyithengisele kwampa ebesikhona.
UMachekano uchaze ukuba bebefisa ukutholiswa indawo ezifinyelela abathengi ngoba akusizi ukutholiswa indawo eza kuba nzima ukuba abathengi bafinyelele. Obona ngokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Zibusiso Dube uchaze ukuba bayathokoza ngokuthuthukiswa kwesilindo samabhasi egodini, wasecela ukuba iCouncil iqhatshe abasakhulayo bakoBulawayo ekwakhiweni kwemolu le, kanye lokutholisa abantu indawo zokuthengisela ingaphela ukwakhiwa.
NjengeBulawayo Progressive Residents Association siya lwamukela uhlelo lwe City Council lolu olokudevelopa igodini terminus lapho sokwakhiwa khona imall. NjengeBupra silesifiso sokuthi iproject le izaletha imisebenzi ebantwini bakithi.
UNkosikazi Jennifer Ndlovu othengisela egodini uvumelane lembono kaDube ethi indawo yokuthengisa ngesikhathi imall isakhiwa sewayithola njalo uza kuya kuyo mhla iCouncil iqala ukwakha kodwa bafuna isiqinisekiso sokuba bazotholiswa indawo zokuthengisela mhla iphela ukwakhiwa ngoba sebeneminyaka bebhadala imali kuCouncil yokuba babe lendawo eziqondileyo zokuthengisela.
Ngoba lati sihlala sisevalweni ngendaba yemoulu le yakhiwayo lapha egodini. Ukuthi ingakhiwa leyo moulu yakhona echoyo, thina siyabe singaphi. Kodwa lami ngomunye wangkhona, wathola istand khona le makhosi, le uHighlanders Club, kodwa angahambi. Ukuhamba kwamangazi ukuthi nizahamba nami sokususa kuvalwela egodini.
Umasipala wakoBulawayo wabika ukuba uzaqala ukwakha imolu le ngenyanga ezayo njalo usephume lendlela yokususa abathengisayo kanye lezimoto ezithwala abantu ngendlela engasoze iphazamise umsebenzi wabo. Abasebenzela egodini bona bathi iCouncil ayikakhulumisani labo mayelana lokwakhiwa kwemolu le lokuqinisa ukuthi bazathola indawo zokuthengisela uma iphela ukwakhiwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave lagu short way 4930-12080 lagu 15775 kilohertz. Lilago njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukuvulwa kwomngcwele iBorder Post yesine phakathi kweZimbabwe leBotswana sekwamukelwe ngenjabulo izihambi ezithi inyathelo leli liza kwehlisa ukuminyana emngceleni wePlumtree. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo seHaverone kweleBotswana.
Umngcele wemlambampeli ngezansi kwedolobho leGwanda uzavulwa mhla ka 1 kwenkwezi usiba ngwesine phakathi kweZimbabwe leBotswana. Ukuvulwa komngcele wesine phakathi kwamazwe omabili ukhalelwe kwehlisa inani elisebenzisa ikakhulu umngcele wePlumtree, njalo ukhalelwe ukuvulela uhamba kahle kwempahla kanye labantu ukuza kwengeza ubudlelwane lezomnotho phakathi kwamazwe omabili. AbeZimbabwe kweleBotswana sebelamukele inyathela lokuvula umngcele wemlambampeli. Umnumzana Mthabisi Khumalo uthi kuzanceda labo abavela emangweni efana leGwanda abakade besiyadlula kobulawayo bethatha umangwe emide njalo kudala ukuminyana emngceleni wePlumtree.
Hayi, ukuvulwa kweborder leyi enje siyakuthokozela kakhulu, kuyinto enhle kakhulu ngoba icongestion ebakhona lapha eRamakhwebani kakhulu ngama-holidays, khangela i-Easter kathesi icongestion ebakhona ayiyenzi, njalo ngibona ngathi ukuvulwa kwaliborder kuzokutsho ukuthi icongestion le izaba phansi, njalo thina siyabe siyendaweni ezinjengaboGwanda sokulula kithi kakhulu.
Kukanti umnumzana Castro Sibanda uthi kuzalamulela labo abayizihlobo nxa zonke zomngcele ngoba sekuzaba lula ukuthi bavakatshelane. Uthi kuza kwengeza lobudlelwano kwamazwe omabili.
Ngibone ngane ukuvulwa kweborder le entsha eGwanda, to me ngathi it was only logical sikhangelele ukuthi abantu abaningi abayizihlobo bahlala eduze duze, abanye bangapha komngcele abanye bangale, kodwa bebengakhona ukuthi befinyelelane ngenxa yomango okhona, njalo kuzasiza kakhulu ekupromotheni engathi i-trade between two countries.
Kodwa utsho ukukhathazeka ngesimo somgwaqo esilakho ukuxosha abahambi beqhubeka besebenzisa umngcele wePlumtree.
Kunye futhi engunazelelayo ukuthi i-government kufanele eZimbabwe in particular kufanele improve i-road infrastructure ngenxa yokuthi kuleyinye i-border already ekhona eyavulwayo emasilodge engasebenzi kahle ngenxa yokuthi akulamgwaqo omuhle oyenza ukuthi abantu becrosse. Kodwa lokhu okwamanje sibone ngantu akuzade congesta iborder yePlumtree.
Umphathi ntambo obona ezokuhambisa eZimbabwe umnumzana Joram Gumbo usethembise ukuthi umgwaqo obambisanisa indawo ezifana leGwanda kanye lemaphisa lomngcele omusha uzakwakhiwa kwisikhatshana esifitshane esilandelayo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabonakule Botswana.
Hehe, sokunzima manje enkundleni yomncithisano wenkondlo ku Studio 7. Hambani liyezibonela ekhasini lethu ele Facebook ku VOA Indebele. Sezikhona inkondlo ezithunyelwe ngabanye benu. Ubona ngani ungamedlula u Janet Khumalo na osekhona manje? Ngena lawo uzitholele umvuzo, siyahulula ngapha ku Studio 7. Ozathola ama like amaningi. Nguye othola umvuzo omkhulu we radio esebenzisa amandla awelanga awesola. Ukungena nje kumncintiswano uyathola umvuzo. Futhi ungathola ama-like amaningi, uthole umvuzo omkhulu. Lingakhohlwa ukutshela izihlobo labangane ukwenza like ikhasi le-VOA Indebele ku-Facebook.
Odokotela abasanda qeda izifundo ekade bemele baqalise umsebenzi mhla ka 1 kuyona le inyanga lokho bengakaqalisi ngoba bengavumelani lo hulumende phezu kwe contract isivumelwano abamele basisayine. Odokotela laba bathi sebezame ukukhulumisana logatsha lwezempila kahle olwe Health Service Board kanye lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana David Barirenyatwa, kodwa akulalutho oseluphumile. Bathi okunye abakhonona ngakho ukuthi isivumelwano sabo asibavumeli ukuthi babe ngamalunga enhlanganiso ezimela izisebenzi, kanti njalo odokotela besifazana abaphiwa iholo labo ngokugcweleyo nxa bethe baya kukhefu lokuphumula bezithwele i-maternity leave. Uhulumende uthi nxa odokotela laba befuna alungisise izikhalazo zabo kumele basayine izivumelwano zabo kuqala kodwa bona bayakwala lokhu ngoba besithi bengasayina bayabe sebezibophele endaweni ezabuya ibahluphe kusasa. Sehlulekile ukukhulumisana lomgcini sihlalo ogatsha lwe-Health Service Board uDokotela Love Mombe Ngeranwa lomphathintambo wezempila kahle uDokotela David Barire Nyadwa. Kodwa ummeli wedale lephalamende uNkosazana Thabita Khumalo uveze ukuthukuthela ngodaba lolu esithi uhulumende kumele alulungise ngokuphangisa ngoba odokotela ukuze odokotela baqale umsebenzi.
Okokuqala uhulumende le-Public Service Commission bephula umthetho ngoba izisebenzi zakahulumende zisebenzisa i-Public Service Commission lapha abalelungele khona ukuthi bajoyine ama-trade unions uma befuna ngoba i-trade union i-voluntary organization. Njalo singakhangela udaba lokuthi omama uma bezijele besemsebenzini bahambe kumalive. Udaba ekalula esasesilulwa njengenkokheli yeZimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi kulesikhathi ukuthi omama bazijwele babeqhutha imisebenzi ukuthi bazijwele. Saze savunyelana nohulumende ukuthi umama yedwa kumele aphiwe isikhathi sokuthi ahambe kuma-maternity leave, njalo aphiwe umkhulu wakhe kuma-maternity leave, njalo kumele abe labantwana abathathu ilo employer oyi-1 evunyelwa ukuthi ahambe kuma-maternity leave. So lokhu sokusenza uhulumende odokotela laba sebesenziwa ngazani yizibotshwa. Kumele balandele imithetho eyejele, hatshi imithetho eyacubulwa abameli bephalamende yavunywa ngurhulumende. So lokhu kukhona yimhlamba kuzisebenzi zikarhulumende, ikakhulu izisebenzi ezisebenza nabantu abagulayo odokotela. So bakhuluma kungenzeka kuleli lizwe odokotela ngasiselako iningi labo sibavaleka kuleli lizwe endaweni eswelako emsebenzi. So lokhu kwenziwa ngurhulumende kwephula umthetho oqondane lezisebenzi zaseZimbabwe Public Service Commission Act le-Labour Relations Act.
Khona kungani uhulumende engakunanzelela ukubana odokotela bayasilela elizweni alungisise lolu daba ngokuphangisa?
Ayisikho ukuthi uhulumende akakwazi, uyakwazi ukuthi odokotela bayasilela. Abazama ukwenza ukuthi beze odokotela babe yizigqili babaholise imali engasoze bancedela ngalutho ngoba sonke sikwaziwa sikhathesi abanye odokotela bahola ama-$300 umuntu eqedile iminyaka leminyaka ese-yunivesithi efungele ukuthi alapha abantu abagulayo. So badinga ngizo indlela ezokuthi benze izibhedlela izisebenzi ezibhedlela ibe ngama-export processing zones lapho kungena mthetho khona okuphula khona umthetho umkhakheze engumathanda.
Alo ke bekungunkosazana Thabita Khumalo ilunga ledale lephalamende engowe bandla leMDCT ubexoxa lo ntungameli inkomo eStudio 7 ecingweni eseHarare. Ake sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Belgium abikwa esegombolozele enye indawo edolobheni leBrussels ngemva kokukhaliswa kwembhobho endaweni le eduzane lalapho ukuthiwe amabhomba adubuka nyakenye kwele France edolobheni leParis ngabalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo kwafa abantu abaningi. Iqembu lebulenjini elizibiza ngokuthi Anonymous lithi selisungule umkhankaso wokuvimba omunye wabadinga usekelo ukuze akhethwe ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho olukhulu lokudinga umongameli umnumzana Donald Trump. Ukuhlelo lwethu lwezizalane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa lo nkosikazi Sibongile Mhlaba ofundisa ekolishini lemfundo ephezulu eNew York ngapha kweleMelika. Umhlaba oselesikhathi eside ehlala kweleMelika uthi ukufundisa eMelika kuyehlukene kakhulu lalokho kwenziwa eZimbabwe. Umhlaba utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi ngaphandle kwalokho kunzima ukukhulisa abantwana ngapha kweleMelika.
Lecturer e-college.
Ulekutshani khona ngapha ufundisa?
History. Ngilamaklasi angu-2 e-world history e-cover nje umhlaba wonke nje bese ngisiba le-Africa, the history ye-Africa.
Kunjani kodwa ukufundisa khona?
kulomehluko ikakhulu nxa simkhangela i-history ye-Africa kulomehluko sibili ngoba njengomuntu owafundisa eZimbabwe abafundi bakhona bathiyene kakhulu kule ntalakatha yomehluko ngoba abalapha i-history yabo bandise ukukhangela ngokwabo ikakhulu ukuthi ezinye indawo zomhlaba hayi kabaziqakathekisi njalo abafundi bakhona bagcina bengela i-background e-history ezinye indawo. So yeah, so nxa ususe college ke ukuthi uqalise ngathi kugcina kusiba kuningi kakhulu kubehlule ngoba babe sebekhangela amagama le ndawo abangazijayelanga bese kusiba nzima.
So kodwa uyabafundisa le history yeZimbabwe into ezinjalo?
Yeah, isikhathi sakhona silutshwane akukwanisi ukuthi ungene ukujulileyo.
Yeah, nxa sesikhangela ke ngempilo kodwa khona ngapho ke eNew York uphile kanjani khonapho?
Kuyaphileka njengomuntu osehlale iminyaka eminingi nje ugcina usujayela indawo kodwa ufuna ulabangane ligcina selibambene selibaningi ukuthi liyabe libonisana izinto lincedisana lapha likhangela ukuthi abantu abafika kudala babebelincedisa lani lincedisa ababuya later kwenzela ukuthi libe nje i-community yenu khonapho.
Kodwa ke ezamasiko khonapho liyabe lizifaka lazo yini nxa selincedisana kwenzakala khonokho?
Hayi, lapho sibili lapho sehluleka khona ngingazi ukuthi kwezinye indawo ze America ukuthi benza njani but nxa sesilapha mboni ukuthi sikhangele kakhulu ukuthi sifithe ku-community yalapha okwethu sigcina siyekethisa kungasa ngishitshi kakhulu ngoba sisukhangela abantwana ukuthi manje ngabe ndokhe ngikhangele muva kuzabahlupha ngoba impilo abayiphilayo kayisafanani lalokhu esasikuphila thina sisesekhaya.
Ukukhulisa abantwana kodwa kunjani khonapho eNew York?
Kunzima ngoba njengokusitsho kwamasiko kutyene kakhulu njalo ama-influences amaningi avela ngaphandle ukuthi ezikolo labangane abavela indawo eziningi ngoba iNew York i-community yakhona i-diverse okumangalisayo ukuthi kugcina kusiba nzima ukukhulisa abantwana kusukela ku-language ulimi abalukhulumayo ngoba ungazi uzame ngapha ngikhaya ukuthi sizakhulumisa iNdebele then nxa sebesesikolo la ngapha hhayi kugcina kungasahambelani bagcina sebe-confused.
Lo ke ngonkosikazi Sibongile Mhlaba isizalwane seZimbabwe esihlala kule Melika obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 esedolobheni le New York.
Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions. Sihlaziya ke udaba lokubana kule nkulungwane zamagama abantu ezipholiswa imali nyanga zonke kodwa kungela umuntu oyabe esemsebenzini ama ghost workers ngesilungu. Okwakuqala ngiyakubingelela ngikwamukela kuhle.
Ngiyabonga mthandazi ngibingelela labalaleli.
Ya umbuzo wami wakuqala singathi thina ubona njani udaba lolu lokubana kuthiwa kulezi sebenzi eziningi kakhulu eziphonga kuba ngamagama kodwa nxa kusiyakhangelwa emsebenzini lapha kazitholakala.
Kuyindaba ebuhlungu njalo eyangifaka. Ngiyananzela kuyindaba entsha. Ngokule minyaka eminingi singakhumbula laphana kulo government of national unit kwaba yinkulumo yokuthi kunanzele ukuthi kulezisebenzi ezikhona emabhukwini kodwa-ke ezingasebenziyo kodwa imali iphuma. So kukhanya ngathi ababekohulumende ama-ministers ohulumende babekwala lokho bethi hhayi leyo nto ikhodiseqoko ngabantu and kunjalo kukhanya uhulumende ubhadala imali ezisabekayo nabantu abangasebenziyo. So-ke umbuzo omkhulu ukuthi lezo mali ezibhadala abantu abangekhoyo zithathwa ngubani? soke sasegcikeni ukuthi isikhathi lesihanti uba kuthiwa la elizweni lapho kulohulumende ongenakela ngabantu lezabo kodwa izananze indaba leyi ingasuka nje iphelele emoyeni singayindawo kodwa eqinisweni sokwenzakala kuyinto eyangisayo ngathi esikhuluma kanye njengesizwe abantu abasebenzi imali elizweni ayikho ama-services zakahulumende bayekulekuhola ngathi esikhuluma kanje lebhonasi abayehole yalakuye kodwa kuphezu kwalo kube le mali ezongeyitshonto ezongeupha ngabantu abangaqonakali lokho necala ukuba nakuthi yalezo mali engayelo kuyisibonele kwabanye abazama ukuzifana ngokuba nasithi bahambe emakhodi bagweke bahlale kule majeli kwezetrayela kwesabo ngokuzifana nayo
ngokubona kwakho amabandla aphikisayo kukhona yini engakwenza ngodaba lolo
ngathi amabandla aphikisa okhathesi alethuba elihle lokuthi batshengisele ukuthi uhulumende onguye khathesi obusayo usesiyesigqibeni sokuthi seyehlulekile ngoba phela sokulobufakazi ngoba indaba le indaba endala bekhuluma ngayo kodwa abauhulumende besala so engxenye khathesi sibona ngathi amabandla la aphikisa wabe sizezibona ukubana amobilayize abantu kusuke lenhlelo ephakemeyo yokutshengisela ukuthi lokho kwenziwa kwelizwe yini akhothi ukuthi abantu bayasebenza bona abasebenza babhadale i-tax abantu bayathenga babhadale i-vat imali zabantu beye futhi apho zibe zitshontshe bele bona abantu bekhala bekusisa kuthi phezulu kakhulu so bekungathi amabandla aphikisayo alethumente obaesibula amabulayiza amamasisi abantu bathengisele engizegcileyo besebenza namanye ama-organization isetano akhangela bonabo ama-organization abozimt o-pt z abe-civil service bonke njabo babambane ozefike babambane ngoba le yinto e-afecta isizwe e-afecta isisebenzi liyi-afecte lemuli
kodwa ke nxa sisizwa yena uhulumende uthi yena wahamba wayocubungula wayodingisisa efuna ukubona ukuthi abantu laba ngobani yikho sekuphuma ke imbiko le singamethesa na icala lokuthi nguye olomlando la
icala siyamethesa ukuthi lomlando ngoba labo bantu babebeqhathwa baqhathwa nguhulumende i-public service yeyikwenza lokho so makuyikuthi uhulumende owenza wathi kwenza wathi ebone kule nto ekhona uhulumende sokusegcikeni ukuthi iminyaka yonke leyi into lezisenzakala uthi ukuthi akulama-checks and balances kwi-system lesiyakikho la ngingathi ngesindebele ngakufaka njani kodwa akulama-checks and balance okutshengiseli kambe la bantu abasebenzayo basebenza for sure bakhona yini njalo futhi singakhohlwa ukuthi nxa ubala amaphepha labanye basebenza hhayi abantu abatholakele abanye yibonabo kuthiwa ngamamlishiya ngamani so ngatho nto engxenye uhulumende politically wayehlazi ukwenzakala njalo uthi besiyake ezimbabwe ukuthi sefike kwehlukanisa uhulumende khona kuyokwenza kusikhozela ama-problem ngoba sawulenzenje nxa uhulumende funa ukuthi athokozise abantu abasebandleni lakhe yobona abantu abangaze behola ngapho ngathi bakuhulumende kanti bona bakho kuhulumende so jilisi besilayo so ke iqiniso nokuthi uhulumende azathathe ngomunye ulomlando
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabongaabalaleli libele
hayi lathi sibongi lo-ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba igama lami nguChris Gande lilale. Ukuhlelo lwe-Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela udubo lwendlala ngenxa yokunganiki kahle kwezulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi siqhelisa uhlelo lwayo lokwabela abalambayo ukudla eZimbabwe. Ikhansili yakoBulawayo isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okwakha indawo yamavinkili i-mall esilindweni semichova egodini koBulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande silichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.